soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Bukanjani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 25 kuzibandlela 2019 ngutungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
nxa kuyukuthi sokulamanye amasosha umnumzana uMnangagwa angelamandla okuthi engawabiza kumbe engawakhipha ebantwini, amasosha asemhlamukile angasewo awakhe.
Imbiko yokudlwengulwa lokuhlukuluzwa kwabantu ngamasosha isiyenze ibutho lethula inombolo zocingo elithi uZulu kumele afonele kuzo nxa ethe wahlukuluzwa ngabantu abazithi bangamasosha. Abantu ababotshwe phezu kodlakela oluqhamuke ngeviki edluleyo bazaqhubeka bemiswa emthethweni laba etshiyeneyo endaweni zelizwe ezitshiyeneyo namuhla.
We are non-violent people. We are nje ukuthi ihlangane lamanye amaZimbabwe really not going to be part of them. Sika nje ngobuningi bethu ukuthi sizame ukuthi sikhulume layo ambassador.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika zizatshengisela esigodlweni someli weZimbabwe namuhla zisola ukuhlukuluzwa kwabantu libutho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibutho selikhuthaze uZulu ukuthi axhumane lalo ngocingo alubana ethe wahlukuluzwa ngabantu abazithi bangamasosha. Embikweni eliwethu leizolo, ibutho lithe ababi bethe bahlukunyezwa ngendlela ezitshiyeneyo ngamasosha kumele balitshayele ucingo bamangale kunombolo ezithi 071-284-2318 kumbe ku 0786452155. Imbiko yebutho le ilandela imbiko ethule ngomsakazo we-ITV izolo wona okhulumela besifazana abadlula ichumi abathi babanjwa iganyavu ngamasosha. Isikhulumeli sebutho umnumzana Alpheus Makotore uthi abenza ubudlova lobuka isiwa masosha izigebengu. Uhulumende uke wethula amazwi afanayo njalo kusukwana ezedlule esithi kulabantu abantshontsha imibhobho lamayunifomu amasosha abayibo abahamba behlukuluza uZulu. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondo Banzi Magonya uthi akakukholwa lokhu.
Nxa kuyukuthi sokulamanye amasosha umnumzana uMnangagwa angelamandla okuthi engawabiza kumbe engawakhipha ebantwini, amasosha asemhlamukile angasewo awakhe, kaphume negcekeni atsho ukuthi hayi bantu sokulamasosha angayisiwo wami. Soke mina besitshele ukuthi amasosha lawo ngakabani kumbe akatshiwenga. Nxa njalo kuyangasoka Mnangagwa engasokatshiwenga kumbe sokungamasosha we-G40 asikwazi, ngoba bathi bona abantu we-G40 babahluphayo. Kumele besitshele ukuthi kanti amasosha la ngakabani. Kodwa nxa sikhangele lapho uMnangagwa avela khona, izolo besiphoxa umgabe sisola umgabe izinto ezenziwa umgabe zimbi kakhulu. Nanku-ke olokusenzakala ngesikhathi sikamgabe kathesi sokusenzakala kuzinga elingani liphezulu. Usesizibuza ukuthi kambe kulesizathu ukuthi abantu kambe wayebe besola umgabe izolo aba akukhanyi na ukuthi yibo abantu bona abakade bevele beganga ngesikhathi sikamgabe. Kumele ukuthi upresident asiphumele egcekeni.
Kona uthini ngokuhlukuluzwa kwabantu okuqhubekayo elizweni sokuvele ukubana abanye besifazana babanjwa iganyavu ngamasosha kanti ukutshaywa kwabantu ezindlini lapha lakho kuyaqhubeka?
Into yakhona kumele ukuthi sonke njengabantu abathanda ukuthi sihlale ngokuthula kumele ukuthi into yakhona singayemukeli, njalo kumele ukuthi sitshengisele ukukhonona kakhulu ngakho lokho Nkomo. Okwesibili esikuzwayo ikuthi ukukhanya amasosha unalo kukhulunywa ngawo okuthiwa akhona emalokitshini, akhona emasabhabha, unalo kuthiwa adlungula abantwana, kungani yinto enziwa kuphela ikakhulu kobulawayo kungakho ke isicelo sethu isicelo engilaso ukuthi kumnumzana uMnangagwa ngicela ukuthi kakhiphe amasotsha akhe kobulawayo kakhiphe amasotsha akhe kabuyisele ezinkambeni ngoba into ayenzayo ugolomba impi siyacela sibili ukuthi kakhiphe amasotsha akhe kabuyele ezinkambeni amasotsha ngoba kuzafika isikhathi sokuthi sidele impilo mfokankomo kanti ke akulunganga lokho siyacela sibili kakhiphe amasotsha akhe ngoba akwenza lokho ugolomba impi.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya yingcwethe kwezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane. Kunjalo nje abantu abanengi ababotshwe phezu kodlame oluqhamuke ngesikhathi sokukhalala umsebenzi endaweni esithiyeneyo zelizwe bazaqhubeka bemiswa emithethwandaba namuhla. Banengi asebegwetshiwe phezu kwamacala agoqela elokuphatheka kudlakela lolu lelokuntshontsha ezitolo. Omunye owesilisa owaphuma kuvidiyo esibonwe ngabantu abanengi ethwele ikhuba lokulima ayelintshontshile ugwetshelwe ukupika okweminyaka emine ngumantshi izolo. Abanye abagoqela umnumzana Ivan Mawarire lomnumzana Obed Masaraure bazaphindela emthethwandaba labo namuhla lapho okuzahluzwa khona isicelo sabo sebail. Egwanda khona abasolwa ababili abake bamiswa emthethwandaba ekuqaleni kweviki abathi umnumzana kukhanya kwenkosi Mkandla kanye lomnumzana Nkanyiso Ncube bazaphindela labo emthethwandaba namuhla lapho abazaqala ukuthonisiswa khona. Kubika intatheli yethu uAlbert Ncube.
Ababili abamiswe phambi kwemthethwandaba kamantshi eGwanda babalisa uNkanyiso Ncube oyedeswa icala lokubangela umonakalo ngokulumathisa amathaya emota ngomlilo evala umgwaqo phambi kwesikolo seSenondo Primary. Ukukhanya kwenkosi Mkandla yena wetheswa icala lokubhidliza amafasteli emahofisini awebandla libusayo lezanupf edolobheni leGwanda. Igqwetha labo umnumzana Mehluli Dube weZimbabwe Lawyers for Human Rights ubefake isicelo sokuthi uNcube akhitshwe entolongweni ukuze athonisiswe evela ngekhaya amapholisi esaphenya kabanzi udaba lwakhe ngoba lungela bufakazi obugcweleyo. UDube uthi phakathi kwabafakazi abakhona akekho loyedwa obone uNcube lumathisa lawo mathaya ngomlilo kodwa umantshi umnumzana Matthews Moyo uvumelane lomthuthisi uNcedisi Dube walahla lesi sicelo sesibambiso esithi kusela amalanga amathathu kuphela ukuthi leli cala lithonisiswe kungakho uNcube uzaqhubeka evalelwe. UMkandla yena omiswe phambi komantshi uNkosikazi noMagugu Sibanda esetheswa umlando wokubulala amafasiteli emahofisini awezanupf abiza amadola likhulu. Umantshi usilahlile isicelo segqwetha sokuthi uMkandla ahlawule imali esibambiso njalo layo uzathoniswa esuka entolongweni. Bobabili bazaphenduka emthethwandaba ngolwesihlanu kuleviki lapho bazaqala ukuthonisiswa amacala abo. Loba nje kuthulisile edolobheni leGwanda amapholisa ahlome ngemibhobho aqhubekela phambili linde amagalaji amafutha ezimota izibhedlela kanye lamahofisi kahulumende. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi abatshayeli bemichova kobulawayo sebevumile ukwehlisa imbadalo yomchova isuka ku-$2 isiya ku-$1.50. Iphephandaba leHerald lona libika ukuba amafutha ezimota asetholakala kalula elizweni. Zoku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Salbonani Dinjani. Salalana ngase South Africa kodwa ngiye Cholojo. Hayi kama soke ngilijo. Kodwa ke bengithanda ukusola ngesenzo sezakalayo lapha ke eZimbabwe. Abantu bokuqala ukubasola bensola ke laba baphezulu ama veterans. Kuze ngibone ukuthi ukulimala kwabantu bazama ukuthi bayethusela abantu. Abantu bangakwazi ukuthi babe ne-freedom cause babona ukuthi uma kungathatha ke abasha batake over from bona ama-compensations lawa abaphiwayo azabe selahlekile akusekho umuntu ozobabona ozakaba-recognize so yikho bebhizi cause uma sikhuluma kanje sikhuluma ngama-veterans siqala ngabo o-president o-vice president ama-major generals wonke besizobuya kwabanye ngibo abanikeza amasotsha namaphoyisa amandla ukuthi abalimaza abantu bazama ukuthi babayethusele into le abayenzayo mna ngiyibona irongo kakhulu cause uma bebulalana nentsha ngubani ozobavotela kusasa kumbe yikho ababekulwela ukuthi kona bazohluthula bahlale nje bekuba badlayo bona cause ke loko abakuthoyo ukuthi amasotsha aye kumsebenzi adizethayo babe bangani labantu othibahamba besiyashana nabantu abazikhuluma kumbe kuthiwa kubhonjiwe emzini wakhe uthiwe ngakapresident bacabangele lokhu abakungcono umuntu usuwayeka awachiyana nakho lokho so ulwane abakhuzwe laba abadala lapha kanti bona ababotshwa.
Njani kuthi 7 siyakulisa ngomakhumalo lapha ngeSouth Africa. Lokho kwenzwayo lapha eZimbabwe angiboni ukuthi izivelana nabasakhontrola. Laphana seZimbabwe kumele bebambane bengabambane. Bebona ukuthi kuyabhidliswa umbuso weZANU-PF. Uma umbuso lo ungabhidlikanga kuzaqhubeka kunje udubo lwalusiya phambili. Ngoba khona manje abantu bayalamba. Abantu akula nto yokhona. Imigwaqo ifile yonke ifile. Into esebenza nje lugodo abantu kababuswa lugodo njengenkomo ezilimayo konke lokhona kuroma kuroma noma kuthiwa abantu bengakhulumi kumamedia bazabotha in kodwa abantu kabaphalaze uvo lwabo yonke le nto zikhala Zimbabwe ayihlekisi futhi kayikho mnandi kuba kwabona kanti ilizwe leli kalilamvalila phambili liyinqwela njenganamasondo so inqwela ngalamasondo izadiniswa ngubani so abantu kabake bezame ukutshentsha i-steps bebona ukuthi iZANU-PF yabhidlika mpela kungena abanye abantu abangasiyibo kuphumelena nje into ethiwa iZANU ibhidlika iphele ngoba ngiponti ukuphela kweZANU kwaba kuyikufa kweZimbabwe ngoba kwakule ZAPU iZAPU yaphela sakwamukela savuma le ZANU makube njalo kungene omunye umuntu ongasoze bekhuluma ngayo ngento ezinganamsebenzi.
Ngusingene enkayi North kosivane salibonani balaleli mina ngisemakhaya lapha in a rural area kuleyinye ishut down which is being ignored by both electronic and print media ukuthi there is a total shut down of schools since zavulwayo mhlaka 8 akulabantwana abaya esikolo khonapha kuward 11 ngengabhodabhoda izolo lapha nje ngizihambela angizanga ngihlangane lo mntwana duze le any of our schools kwezinye izikolo kuward 11 khona vele lama-teacher wakho lokhu zavulwa izikolo abantwana abazake bafunde kule shut down of schools sicela ukuthi uhulumende athi address this with the agency it deserves ngabantwana abanjani abazakhula bengafundi abantwana have lost a total month bengafundi emakhaya kona akula teacher ngisolo yedwa owake wafundisa kwesinye isikolo khona phaduzane kulomntisho wakwazama ukufundisa baphose bamudla amanye amatitsha. Government address this with the agency it deserves.
Labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumela imilayezo yabo nge WhatsApp ngoba isisebenza phela i WhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela wakho umbiko kunombolo ezithi 0012024650318. Siza kudlalela wona kona pa emsakazweni. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Elemelika selilaye ezinye izisebenzi zalo kwele Venezuela ukuthi ziphenduke ekhaya lanxa nje lisithi kalisoze livale isigodlo salo kulelo lizwe. Amabutho akwele Venezuela athi azimisele ukufa ezikela umbuso kamongameli Nicolas Maduro, yena osetshelwe ngamazwe afana leCanada leMelika ukuthi kumele asuke esihlalweni ngoba waqilibezela kukhetho. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa LDA umnumzana Musi Maimane uthi uke wakhulumisana lomkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa ngobudlwangudlwangu obenzakalayo eZimbabwe. UMaimane uthi ukutshaywa amahlayana kwabantu kumele kusolwe ngamazwe omhlaba ngoba kuyikwephula amalungelo oluntu. Wengeze wathi eZimbabwe kumele liphathiswe ngemali ngele South Africa kodwa ingayi kubandla lezano PF. Amazwi kaMaimane alandela awomkhokheli welinye njalo ibandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema, yena osole umongameli Emmerson Mnangagwa ngochuku lukahulumende wakhe ebantwini. Kodwa umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi ele Zimbabwe lisendleleni yombuso wentando kaZulu okwenza ukuthi singabi khona isidingo sezijeziso elazifakelwa ngamazwe afana leMelika. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zezonkomo.
Ngicabanga ukuthi uCyril akakhulumeli abantu beZimbabwe kodwa ukhulumela izizalwana zala eSouth Africa ezinamabhizinisi eZimbabwe. Ukhuluma njengomuntu okhulumela lokhu yena akuzuzayo, hayi khona isimo abantu beZimbabwe ababhekane laso abadinga isombululo kiso. Yena uma ekhuluma ngendlela akhuluma ngayo njengomongameli, ngimbona nje eyisithunywa sezinkampani ezinkulu lezi esezafaka imali yazo, ezinye mhlawumbe zisaqhubeka ziyifaka angazi kuzwe laseZimbabwe.
Nxa ukhangele lokhu okukhulunywa ngumongameli Ramaphosa ukuqathanise lalokhu okukhulunywa yinkokheli yamabandla aphikisayo, ungathini wena?
Okokuqala kufanele sikhumbule Gandhi ukuthi la sibhekane nelizwe eliya okhethweni. Esikutholayo bekuzinkulumo eziba khona yikuthi ngabantu bonke abasesimeni somkhankaso wokhetho lwabo la eSouth Africa. Sizakhumbula futhi ukuthi amaqembu afana no-DA namaqembu lawo futhi akhulumela abamhlophe ikakhulukazi, okuyibona futhi nabo abalezi nkampani eziningi ezikhona kulelani lizwe laseZimbabwe. Singabona ungathi kwesinye isikhathi kuba khona ukuphikisana kubo, kodwa mina mbona ungathi nje sokuyikuphikisana osobuhlangene nokuya kwabo okhethweni. Ngoba uma ngabe kuwukuthi uthatha uzama ukulandelela inkulumo ye-EFF, ayivamisanga ukuba inkulumo ehlelekile ongayilandela njalo. Bayakhuluma baphinde babuye nganeno, ugcine ungasazi ukuthi kanti vele bafuna ukuthi noma bafuna ukwenze njani. Kodwa futhi siyayizwa inkulumo yabo abayikhulumayo ukuthi laba bantu abakhulumi ngokuthi abantu beZimbabwe bezwa kanjani, abantu beZimbabwe bathini. Ngoba uma ubheka ukusukela okhethweni sizofika la esikhona. Kunengi okuyisikhalo okuphuma kuzizalwana zabantu beZimbabwe. Okufanele ukuthi amazwe omhlaba ngabe akubuka ngezinye indlela. Kodwa asikuboni kwenzeka lokho. Ungaqathanisa isimo seZimbabwe uqathanise neseDRC okusanda kwenzakala. Siyabona amazwe omhlaba esisukumela lesiyana isimo. Siyabona amazwe omhlaba ezama ukuza nezinto eziyisixazululo kuhlupho lwaseDRC. Kodwa ma ubuka kwisimo saseZimbabwe, asikuboni kwenzeka ngaleyo ndlela. Sikhumbule futhi ukuthi sibhekane nama-liberation movement e-Southern Africa. Ane position asebayithatha ngoba ithi yona into yabo la e-Southern Africa. Iqembu eliphikisayo liphikisa ngoba lingasilo qembu labantu belizwe kodwa kuliqembu elivela ngaphandle kwelizwe esingathi phecelezi lokho abakubiza bethi yi-sponsored position.
Umnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika zizatshengisela esikodlweni someli weZimbabwe eWashington namuhla zisola ukuhlukuluzwa kukaZulu ngamasotsha lamapholisa. Sixoxele omunye wabaqoqa ukutshengisela lokho, umnumzana Muzincube.
We are non-violent people, sibuya nje ukuthi sihlangane lamanye amaZimbabweni. It's really not going to be partisan. Siza nje ngobuningi bethu ukuthi sizame ukuthi sikhulume nayo i-ambassador, sinike i-petition leyi esiyabe siyithwele ukuthi khona sizame ukuthi sithi akhulume naye umongameli welizwe lapho uMnangagwa ukuthi kathi izinto zihamba njani ekhaya. Kusela abantu bakithi baduveka kangaka sivili iZanu PF kathi kayidinwa ukuthi ibulala abantu yini. Kambe kusukela khonale mnumzana Nkomo nama-79 ibulalo Tonkogara kwakuyigugura hunde yabulala abantu bakithi eMathebeleland le-Midlands isikhathi sonke lezi past 39 years sesibone imrambatswina ukuzaphiwa kwabodzamara. Uyabona konke nje labo umjuru konke laba abafayo kuthiwa umuntu ufele endlini esesitshayo. Impa zakhona zonke zezanu PF sesidiniwe ngazo. Yazi sesifuna ukuthi abantu bakithi beke bephile impilo nje enhle kakhulu njengabanye bonke abantu abaziphilela. Akuna msebenzi ekhaya, amadokotela akatesla wafuna i-raise, amateacher la wafuna umholo, akula petrol, izinto ziyadula. Akungitshela ukuthi khona abantu bazaphila njani mnumzana Nkomo. Yikho esikulande ukuthi khona beku-addressa ku-ambassador lapha e-Washington DC eZimbabwe Mr. Nkomo.
Libona bezilalela yini izikhalazo zenu?
Abala ngenye indlela ngoba uyabona ukuthi nxa uvula i-TV i-news zonke from CNN, BBC, Fox, Al Jazeera, kukhulunywa ngeZimbabwe. Akukhulunywa ngokuthi iZimbabwe sithuthukile, hey iZimbabwe khangela ukuthi uMnangagwa othethe last year senze izimanga. Kukhulunywa ngezinto eziwesi kakhulu, okwedlula futhi uMgabela enguye owayengupresident. Ukuthi kambe siwa mina mnumzana Nkomo, ngangingacabangi ukuthi khona kulelanga lapho kungathiwa khona sithi uMgabe siyamkhanuka. Sase ngizwa abantu phela besithi yazi uMgabe wayengcono, uMgabe wayengcono. Ngohluku lukaMgabe lo leyana, uyabona ukuthi nxa abantu bezathi uMgabe wayengcono kulo Mnangagwa, asethi ukuthi phela igehena lapho esihlala khona kathesi.
Likhangelela abantu abangaki ekutshengiseleni kwenu lokho?
Abantu bayatheleka ndoda. Abantu bayeza, bayafika ekuseni kathesi nje sizili, bayeza abaningi from all over the state.
Umnumzana Muzincube ngomunye wabaqoqa ukutshengisela kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala khonapha eMelika namuhla.
tembera Siva ku tembera Si tembera Siva ku tembera
Samanyanga mchukuzi sikubela ke izindaba zekse nilizakumbula nqalizo izindaba za izolo vamuphe inhlonipho yeqhawe lesizwe national hero liqhawe lamampela kwezomculo uzavekwa ngempela viki vuma iclassic imnandi ke leyo ngoma ukuziphetha sikhangele ebezihamba phambili Imbiko yokudlwengulwa lokuhlukuluzwa kwabantu ngamasotsha isibangele ukuthi ibutho lethulele uZulu inombolo zocingo angafuna kuzo alubana ethe wahlukuluzwa ngamasotsha kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-fast seven eyami impela viki esiqalisile asidibaneni ngomvulo kwanele olibalelisayo muntungamilinkomo